ye limkotelo kanti ukuthi inkundla yeNDC ngelanga layizolo ilobele phansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% efakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisele lilokhe linjalo. Okungezeleleyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezulu kwemali yonke eholwa umuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Kuye njalo kulaba abasemakhaya, ihlanganiswe le mali e-rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So iyi-special allowance-ke leyo mali.
Ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni?
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sibili. Kanti-ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane, nangu phela eyazo ivele ihlezi ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance, kusho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi iphezulu kancane.
Nxa sikhangele yona leyi 17.5% izakhuphula okunganani? Asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazuze ukutsho ukuze ngingaze ngachaya phela uvile ubuya ngisho utheleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kakasomali eningi kakhulu ukuthi singachaya umpululu ngayo.